isitshengisa ukuthi ibandla lezanu lokhu elafunayo ngo-1963 alizange libe lebubelo laba libandla elise-military quasi-military ukuthi libe yi-civilian party, hhayi kuyeshula. Yikho namhlanje libona nje ama-national heroes engama-generals. Ibandla le-party yezanu libandla elilamakhanda amabili, ngapha ngamasotsha, ngapha ngabantu kaZana. Yikho-ke sibuhlungu ngoba iZanu ayilandaba legazi. IZanu iphathi yegazi, iphathi yeRobha.
Uyamuzwa ubaba uMafa babachuma uthi lina kuZanu vele lingababulali, liyabulala liphila ngegazi. Nanku phela bathi abasekeli benu yibo ababulale u-Ali lasuka layatshisa izindlu.
Okokuqala yekela lami isiko na nezibuhlungu lezo laba ku-Ali olahlekelwa indodakazi yabo uMobhlesini. Bese ngisithi mina-ke ngizangifika lokudangala bengisaphelele so much ukuthi bona abantu bakithi sebefike to a point ukuthi sebe-polarize ukuthi into yonke ba-desperate ukuthi bayigcomele kuyikuzalo PF. UMobhlesini Ali prior to indaba yakhe ekunyamalala anengumuntu ongaziwayo, usuke usuzibuza ukuthi wena so-ke noma sothiwa iZanu PF isihlanya sesingazi kumele ukuthi nakuthiwa uMobhlesini sithiya abantu abanjengobaba uMasa ayithi baziwa abaziyilithi ekukhankaseleni i-TBC yabo. Siyedikumele uMobhlesini ongena ngitho any-significance at all in terms of indaba lezi ezombusazwe. Yibo lapho bona vele bena no kube something. Into mina engidalisayo kakhulu ukuthi into lezi zivame ukwenzakala muva kokuthi kuyabe kulento ezabe izayenzakala kuma-international stages. Kade siyakwazi ubana kule program ebuyayo eRwanda, i-program leyo ngikhuluma i-Commonwealth meeting of amazwe akwi-Commonwealth, and yinto esegcekeni ubana iZimbabwe ezathintiswa kungene embuso omutsha oqokela ngoba uMnangagwa. Besizama ukuthi sithi hayi sicele ubana sibuyele lathi sibe ngamalunga e-Commonwealth, and ngenxa yokuthi kule ntonelano ebuyayo vele behlala sesibesazi ukuthi nakuzaba le nto enje ezayenzakala eyenza ukuthi bona kungcolishe ibizwe lomkhokheli wethu ukwenze ntona iZimbabwe ibe yi-topic kwi-programme.
Ngiphenduke kubaba uMafa, sibona ibandla lenu lapha lithi kulomunye njalo umsekeli we-TCC obuleweyo ngolwesibili u-Edison Chinembiri owezengeza. Libona amapolisa eluphatha ngokusuthisayo yini lolu daba baba Mafa, njengoba sibona liyawasola ngendlela aphatha ngayo udaba luka-Ali?
Athi bo amapolisa iwazisolisayo, amapolisa afanele aguquke asebenzele abantu esithi i-police service, hayi i-police force. Sakutshintsha lokho. Nango umuntu weZanu PF uqolotshile sithi abantu bangabuyi esililweni, sefake i-PI ukuthi imuli yako-Ali ingakhaleli isihlobo sayo khonapho. Wathi wafaka i-PI ukuthi abantu amamandla wonke angafaki abangagqoki izigqoko zabo. Bathatha umsebenzi wamapholisa abantu bezana abafowethu, kodwa amapholisa abakambophi lowo muntu oqalileyo ukuhlukumeza abantu esithi bengagqoki izigqoko zabo u-Ali engakhalelwa khona, bahle badeclare bathi yindawo yezana. Yikho-ke mbona ngani amapholisa akawaziteze, thina siyawathanda. Kungaba lamanye overzealous, kodwa amapholisa alungile, ayathunywa. Yikho-ke abazicecebule kuma-political party activities. One, ubaba uChuma uthi u-Ali ngubani kaziwa. Ubaba uChuma uyakhohlwa na ukuthi i-politics yethu ihamba ngama-wards, ngama-constituents. Yikho-ke u-Ali ede very popular ward yiyo ede kikho.
Baba Chuma, sesiphetha, ungathini ngalimbiko yalamhlanje e-TCC ethi kulelunga lalelibandla njalo elibulawe ngolwesibili uEdison Chimbiri. Kanti ngokubona kwakho lungaqedwa njani udlakela lolu ngoba kulokwesabela ukuthi lungadlondlobala kugcine kusiba kubi elizwe?
Okokuqala njalo kumgqoka yikuthi wena abantu abananzeleli ukubana amaphathi lawo wonke into ebuyayo ihambe njalo asiyo nto emele ugcine uchithe igazi ngayo. Uthile uma wathi igazi lisala selikuwe wena ngokwakho onguwe wenzela isisenzo.